sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesihlanu umhlaka 28 kunhlolanja 2020 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi kwenzakala ukuthi laba bantu ngabantu abalokwesaba okuthize abanabo. Yipho sibona ukuthi emadolobheni somtshona kugcwele amapolisa namalori amapolisa elokhu ebhoda indawo yonke.
Ibandla le-MDC lithi amapolisa aqhubeka evimba imihlangano yalo. Amalunga enhlanganiso ye-Citizens Under Bondage athi ukuhlupheka kwabantu eZimbabwe kubangelwa yi-MDC.
Since sokule climate change, I think kuzasinceda since izolisela injani selisiba lelutshwane i-small grains lezi zizasinceda ukufida abantu esigabeni.
Unkosikazi Auxilia Mnangagwa upha amakhosikazi ezinduna inhlanyelo yokusungula iziphala zokunceda abantu abaswelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi amapolisa alokhu engavumi ukuthi lenze imihlangano yalo etshiyeneyo. Kule mihlangano emibili ebimele yenziwe ngamalunga ebandla leli ngempela viki, kodwa amapolisa athi kawasoze enelise ukuya kuyo ngenxa yokuthi kunengi akwenzayo. Ngokunjalo athi ngeke yenziwe limihlangano. Ibandla le-MDC lisanda kwethula umbiko othi amalunga alo azatshengisela emigwaqweni engacelanga imvumo emapoliseni. Isikhulumeli samapolisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi ukulandule ukuthi sebehlala bevimba imihlangano ye-MDC. Kusenjalo unobhala jikelele webandla leli umnumzana Charlton Wende oweteswa icala lokufuna ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba ngomvulo. UWende obesemthethwandaba namuhla ucatshangelwa ukuthi watshotshozela abantu ukuthi batshengisele emigwaqweni nyakenye bekhonona ngokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota. Kodwa uyaliphika leli cala. Ukuze sizwe okunengi, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Prince Dube kuSpanda olilunga le-MDC njalo emela isigaba seBinga North edale lephalamende.
Hayi into eyenzakalayo ukuthi laba bantu ngabantu abalokwesaba okuthize abanakho. Yikho sibona ukuthi emadolobheni somtshona kugcwele amapolisa namalori amapolisa elokhu ebhoda indawo yonke. Ngabantu abalokwesaba okuthize abesabela ukuthi khona indlela asebeyehluleke ngayo. Kutsho ukuthi abantu ngenitime bangaba nokuvukela abantu bethi hayi umbuso lo awusafuzanga uqhubekele phambili. So-ke ngenxa yalokho-ke bonke abantu abafuna ukuthi benze imihlangano ababefuna ukuthi babe nalokho bafuna ukukwenza kibo babe sebebona kabasaboni ilungelo labantu sebebona ukuthi khona no abantu laba bangaze behlangane kuyakuba nokuvukela. So ikho sokusenzakala sokunzima ukuthi abantu lihlangane akusela political space kayiseko asavunyelwa lokuthi nathi sokuhlangana nama-supporters ethu siwatshele lokho esiwatshele khona.
Pho manje liyenzani ngakho khonokho?
Kukhona kathesi Dube ukuthi khona mbonakani lebandla lethu lalo selikunanzelela ukuthi khona ukutshona sesiya kuthi emapoliseni sicela yangani kabusasebenza. So into esikhona nje sengisiye into yokuthi ngilapho lapho esebesicabange khona nathi sesithi hayi asihambe nje siyehlangana senze lokho esizosikwenza.
Umnumzana Prince Dube kuSpanda ngowebandla le-MDC. Siqoxela ekobulawayo. siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Dingumuziphuthi omela ibulili maWest edale lePhalamende engowebandla leZanu PF.
Amabandla aphikisayo asuke athole ubunzima ngenxa yokubona iZanu PF isenza inguquko okubizwa ngesiwa ukuthi ithiwa ngama-reforms. Ama-reforms la abethusa ngoba anconywa ngabanye abantu kwezinye inhlangothi. Sokusenza ukuthi ingoma yabo yokuba yi-opposition, yokuba ngabantu abaphikisayo, ihlale isehla amandla ayo. Sebedinga le zinto ezizabe zizagcinisa iZanu PF kumbe uhulumende. Kathesi sebesithi bavinjiwe. Akula kuvinjwa okukhona ngaphandle kokuba kule security threat kumbe kule ndlela okuyabe kufunakala ngayo ukufaka umthetho kumbe ngathi ngesilungu i-order okuyabe kusenziwa ngabomthetho wamapholisa. IZanu PF ayingeni indawo ekuvimbeleni umuntu ngoba iZanu PF ayisosamba somthetho. Uhulumende angeni indawo uhulumende ngaphandle kwenhlangothi ezihlanganane nalokhu ngithethi ngamapholisa. Izizathu zokumitshwa kwenhlelo ezithize ziyehlukana sithi. Yize nami ngilesi sikhathi sokuthi nxa ngifuna ukwenza umhlangano yami ekhaya, ngiyatshelwa ukuthi hhayi umhlangano angeke uwenze ngelanga leli ngoba kulalokhu nalokhu nalokhu. Uqalelwe ngabantu be-MDC kumbe ngabantu balokhu abayenza lokhu. Amapholisa alomsebenzi wokuzima nokulondoloza umthetho. Pho-ke nxa sizaba ngama-cry babies sizadinga ukuthi yonke into kuthiwa i-MDC zivunyelwe yonke into eyenzakalayo. Liphi lizwe elinjalo ngicela ukubuza kodwa.
Ye, kodwa nxa sikhangela sibili bayakhala. Ubona ngazani bakhala njengabantu? Ntwana lapha
ukukhala kwaba yiko ukukhala kokuthi iqiniso ukukhala kokuthi bazwakale bekhala bafuna ukuthabisa abanye abantu abacabanga ukuthi yibo kumele bahambe bebaqhuba bebabambizana kodwa besicabanga ukuthi sesifike kubanga lokuthi siyiZimbabwe sidinga ukumanyana namanye amazwe kuthi sisebenzelane kuhle lamanye amazwe lana esasingasebenzi lawo siguqule izinto ekade zingathi bezisolwa ngabanye abantu yebo kambe kwezinye indawo azikho zimbi kodwa nxa njengoZimbabwe abantu bevumelana ukuthi imithetho le ayiguqule inde yethiwa bathi draconian laws nxa izaguquka khonaphana bona babona ngazathi sokuzathiwa iZanu PF siyenze kuhle kakhulu asesileni ama-sanctions bona sebezasamelangeni iZanu PF inhle kakhulu sebezelane nindabo kasile ukuthengiselana bona sebezaba yi-opposition engela relevance.
Umnumzana Dingumuziphuthi ngowebandla leZanu PF njalo umela ibulili maWest edale lePhalamende ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo amalunga enhlanganiso yeCitizens Under Bondage athi ibandla leMDC yilo elenza uZulu weZimbabwe ahlupheke athi ibandla leZanu PF. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Bekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba yayo namhlanje, abamela nenhlanganiso bathi uMnumzana Chamisa lebandla lakhe leMDC yikho asebenze kwaba le ndube elizweni ngenxa yokucela izithezo zomnotho emazweni abalisela leMelika leEurope. Bathi abantu beZimbabwe kumele bangalaleli lokho okuthiwo libandla leMDC ukuthi abantu beZimbabwe batshengisele ngesimo somumo esiselizweni leZimbabwe. Baqhubeke besithi ibandla leMDC lifuna kube lokuxabana phakathi kwabantu beZimbabwe ngokwala ukungena kunkulumo lohulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa zona abathi yizo kuphela ezingaqeda induku ezihlangana labantu beZimbabwe. Omela leli qembu umnumzana Alligator Moyo uthi ibandla leMDC yilo elibangela induku yezeZimbabwe.
The government directly or indirectly is not responsible for everything that
happened. Uhulumende weZimbabwe akalani le ndubo esihlangana lazo. Singakhangela lokho okuthiwe ngumnumzana Chamisa ukuba wayeseEurope esithi izinto zibe nzima kweleZimbabwe. Sibona ukuthi nguye obangela zonke lezi ndubo.
Kodwa omela abatsha kubandla leMDC umnumzana Gift Osalo Siziva uthi njengebandla kabalani le ndubo ezihlasela uZulu weZimbabwe.
Whatever this Zanu PF gangsters calling themselves citizens under bondage.
Abantu ababulala umkhonomi lowo ngabantu beZanu PF. Kabazwisisi ukuthi umkhonomi usebenza njani. Umkhonomi usebenza ngokuzwisisana phakathi kwabantu kazana lohulumende. Umkhonomi ufuna ukuba uhulumende enze izinto ngendlela elungileyo.
Do not understand how economics function.
Esinye isakhamuzi seHarare inkosikazi Rutendo Sibanda walile ukuthi ibandla leZanu PF alilani le ndubo ezibhekane leZimbabwe.
Bakhuluma ngibona ngathi ngumbhendo ngoba ma singathi siyakhangela isituation konke. It's not like ukuthi abeZanu PF abahlupheki, abe MDC abahlupheki. Isituation le iaffecta yonke umuntu, of which i-cause wonke umuntu uyayazi. lanxa sometimes sasingathi umbe ngamalokhuzeni sasingathi umbe ngama sanctions and all that kodwa i corruption asiyiboni. Of course ikhona e MDC but it's not kakhulu njengalokho esikubona kuZANU-PF. Every day kuhlala kuyikuthi kusokwenzakala lokho, imali engaka isabonakali.
Lokho kusekele ngumnumzana Cleopas Banda othengisa edolobheni leHarare City. Ibandla leZANU-PF kumele libophe abantu abenza inkohlakalo.
Let's not hide behind your finger. The issues at hand have nothing to do.
Singaqambelani amanga. Induvo esihlangana lazo njengeZimbabwe zibangelwa libandla leZANU-PF. Singakhangela indaba zabantu abantshontshayo ezikhulunywe emalangeni zivela kubandla leZANU-PF. Yizo okumele zilungisiswe.
The issue of cartels is being just said.
ELeZimbabwe libhekane lenduvo ezibalisela ukusilakala kwemali, imisebenzi, amafutha ezimota lokukhwela kwentengo yempahla. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa usenike amakhosikazi ezinduna inhlanyelo yenyawuthi lempida ukuze asungule iziphala ezilakho ukuqeda indlala lobuyanga obubhekane labantu abanengi. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Abathole lokhu ngamakhosikazi ezinduna abahlala eMathebeleland North, eNkabazwe leMathebeleland South. Ebanikeza inhlanyelo le, unkosikazi Mnangagwa uthe bajonge ukuvuselela okwakulinywa endulo okusobala ukuthi kwakunceda abantu isikhathi sonke ikakhulu nxa izulu lingani ngemfanelo. Uthi kukhangelelwe ukuthi kuza kuba leziphala zamakhosikazi ezinduna ezizanceda kakhulu abaswelayo abanjengentandane labantu asebekhulile.
Sizakwenza imincintiswano yokulima ukudla kwesintu sisenzela ukuthuthukisa iziphala zamakhosikazi enkokheli zomdabu. Iziphala zazikhona lasendulo, iziphala zabogogo zilokudla okulohlonzi.
Kukhanya amakhosikazi ezinduna ayakuthakazelela lokhu. Omunye wabathabileyo unkosikazi Regina Nyeluswi, ikhosikazi lenduna uShana.
Ngituhlelo lubuye kuhle ngoba nakade sesihlupheka vele emakhaya. So uhlelo lolubuye kuhle ngona sizathatha imbewu sinika amavillage yethu bahlanye bahlanye balime balime bangalima sesiwisa ndabani sesiwisa kusiphala sikamama.
Unkosikazi Phindile Mkhwananzi, ikhosikazi lenduna uNgungumbane uthi uhlelo lokulima izilimo lezi luzabanceda kulandela ukuguquka komumo womkhathi elizweni.
Since sokule climate change, I think uzasinceda since izulu selinjani selisiba lelutshwane, i-small grains lezi zizasinceda ukufida abantu esigabeni.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Chathiwa Sibanda, ikhosikazi lenduna uMasendu othi bazazama ukuhlanyela inyawuthi lokunye ezivandeni zabo ukwenzela ukunceda abaswelayo.
Lizasincedisa ekubani izulu nxa selinethile ukuthi silime izilimo lezi. Sizazama ukuthi sincedise ukuhlanyela ezingadini, sincedise abanye.
Unkosikazi Florence Chibhala, ikhosikazi lenduna uWange uthi uhlelo lolu luzathuthukisa imuli zesigaba sakhe ngoba bavele bengelanhlanyelo.
Uzanceda kakhulu le ndaba yokuthi sizafundisa abantwana esihlezi labo bona ngale makhaya. Kuyahlupha ukuthi bethole inhlanyelo, kodwa njengoba sesinikuhlelo lelo kumele sibatshengise ukuthi thina njengomama siyenzani ukuze ukuthi bekhophe labo benze into ebonakalayo ukuthi bayazincedisa labantwana.
Amakhosikazi ezinduna athi bekuvele kunzima ukunceda abahluphekayo ngenxa yokuswelakala kwenhlanyelo lokunye okulinywayo. Unkosikazi Caroline Nekatambe, ikhosikazi lenduna uNekatambe uthi luzanceda okumangalisayo uhlelo lukankosikazi Mnangagwa.
Uhlelo lukamama luzansiza kakhulu because all along bekunzima ukuthi ingxenye yecuphe esiphaleni sikababa, but kathesi njengoba sesilesiphala sethu esikamama umuntu angabuya lawe esumsiza.
Isiphala samakhosikazi enkokheli zomdabu siyaqala elizweni, bekukade kulesiphala senkosi kodwa lokhe ilizwe libhekane lendlala kanye lokuguquka komkhathi, induna eziningi azisela kudla eziphaleni. Unkosikazi Mnangagwa uthe ngokuya kwesikhathi ngemva kokulima ukudla kwendulo kuza kuba lemincintiswano yokupheka ukudla kwesintu ukuze abantu elizweni baqakathekise ukudla kwabo okuzakhwabithwa la izethekeli zelizwe kulethe le mali eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli wele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi namuhla basayinelane izivumelwano zokusebenzelana ndawonye kwamazwe omabili kunhlangothi ezigoqela olwezempilakahle, ezemfundo, ezemidlalo lezinye ezijiyeneyo. Umnangagwa ufike eMaun kwele Botswana izolo elanda umhlangano wobudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana owe-Bi National Commission. Umhlangano wakuqala bawenzele eHarare nyakenye, njalo emhlanganweni wanamuhla bebehlaziya ukuthi izivumelwano abazilobelana kuqala zisebenza kuhle na. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Akula nto entsha kodwa okungwethisa nje ukuthi kanti yena umnumzana uMnangagwa ngala yena abamanye abanye bomphathintambo abangahamba bekwenza ayisiyo into engingathukumisa umongameli kwelizwe ukuthi ayesayinisa isivumelwano sisoside lamaminista e-culture, e-economy. Ngikuyisa vele ukuthi msebenzi awendayo ekhaya akula lwendeka lekhaya udinga nje ukuqeda imali yelizwe ihamba hamba.
Ubungasuthiseka alubana ubelande ukuya sayina izivumelwano ezinjani?
Ama-joint commission vele ngikwawona aqondane lentuthuko yelizwe ayenziwa ngamaminista. Okwakhathesi okukhona ukuthi iZimbabwe kasila zindlu amafektari alungisa impahla zokuthengela thungise ngaphandle kwelizwe. Kunganceda ukuthi antshi iBotswana abathengise zabo eziningi e-South Africa. Ngaye kuye sivumelane sokuthi izinto imitshina yalapha vele ivuselelwe, i-industry eziqede yodwa ivuselelwe, sibe le guarantee yokuthi nje sizenzayo lapha ziyathengwa eBotswana. Yikho yitho isivumelane esilentike wakho atshi lokho kwamasiko, lokho vele ngokwamaminista lokho akusincedi lutho. Kulabantu abaningi amaZimbabwe amaningi aseBotswana kawube lesivumelwano sokuthi banikwe ama-permits okusebenza izimali zakhona zibhisele ekhaya ngapha. Ye, yikho kungasijabulisa khonokho.
Useke wasayina njalo izivumelwano esayinelana lohulumende weleChina okuyinto eyayihlala isenziwa ngumgabe njalo besithi kulama-mega deals azavuselela umnotho. Kwenzakalani kuzivumelwano zonke lezo?
Ama-mega deals ayasayinwa kodwa akasayinelwa ilizwe, ayisayinelwa amakhathele abo bona laba no-Rautenburg okunata kuyeyi okuthaphazwa Musarara yiyo abasayinelwa ama-mega deal ana ngoba phela singaze sikhangelisise kakhesi into zilokhu zisupa akutshengisi ukuthi kule mega deal yake yasayinwa.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe, sixoxela eseHarare. Ulife Talk namuhla sixoxa ngesinqomo senhlanganiso yenguqu eCAF esokuvimba ukusetshenziswa kwenkundla zemidlalo eZimbabwe isidizi kusimo esibi. usithumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iyaqhubeka isiwa imikambo yemali e-stock markets emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Lokhu sokusethusa abalimali emikambo abathi iza kuwa ngamandla nxa umkhuhlane lo ungamemetheka ngamandla. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi kulomuntu oyedwa oselo mkhuhlane we-coronavirus kulelo lizwe. Umuntu lo odabuka kwele Italy usesibhedlela se-Lagos. Sokudingwa bonke abantu ahlangane labo elizweni lelo ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Kwezemidlalo lamhlanje kulabanye abathi kumele kwakhiwe inkundla zenguqu ezintsha kulandela ukuvinjwa kwenkundla zokudlalela imidlalo eZimbabwe inhlanganiso ye-Confederation of African Football ethi inkundla lezi kazimelanga kazifanelanga ukusetshenziswa ngamaqembu avela kwamanye amazwe. Kubika uJoseph Njanji.
Isiphathamandla senhlanganiso yezifa uBrighton Malandule uthi abalandeli bomdlalo kanobhutshezwayo akumelanga basole inhlanganiso yezifa kuphela ngemva kokuba inhlanganiso yeCAF ilaye ukuba kulankundla kwele Zimbabwe elungele ukudlalela iqembu lesizwe lama-Warriors. Inhlanganiso yeCAF itshele inhlanganiso yezifa ensukwini ezisanda kudlula ukuba inkundla yeBarber Field yona ubekuyiyo yodwa okwakuthiwe isesimeni esingcono okokuthi ingabe isetshenziswa ngesikhathi kusalungisiswa lokho okungalunganga layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela. Umalandule uthi inkinga ebhekane labanikazi benkundla ikhansili yedolobho lakoBulawayo yikuba ezinye izinto ezifunwa yinhlanganiso yeCAF abangeke benelise ukuzenza nxa kukhangelwa indlela inkundla yeBarber Fields eyakhiwe ngayo.
IBarber Fields Stadium yakhiwa ngo-1957, iNational Sports Stadium yakhiwa ngo-1986, and we have not done any major renovations. Ukuthi Barber Fields ithi get renovated to international standard okunye is not possible.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gogoyarira uthi kumele kube lokukhulumisana okungcono phakathi kwenhlanganiso yezifa labanikazi benkundla ababalisa amakhansili amadolobho achiyeneyo kanye lohulumende.
Sawanikezwa sibili indawo esimele sizilungisise, kodwa inkinga akusabanga lokulandelela kumbe ukuncedisana, ngoba kimi international issue is not a zifa issue or council issue. Singasebenza kuhle, ngibona ngani lokho sinethuba njalo ukuthi amanye ama-stadiums indaba yama-grounds yamatsha angiboni iphumelela, kodwa ngibona ngani CAF yakhona ilama-double standards, because ungagala kwamanye amazwe ama-stadiums akhona aphosa yaba njenge-BF. Kukhona okunye okungatshintshekiyo, but thina sithi ukuthi okungatshintshekiyo haya sizikwenelisa. Ngokubona kwami mina ukuthi sikwanise ukuthi singakwanisa ukufuna lokuthi singayakha i-stadium akuvumi, kodwa singathi singahambe sedlala kwamanye amazwe khangele ukuthi siyabesiluze njani kanganani. Ababukeli bayaluza, ama-hotels ayaluza, kukanti singakhangela le ndawo zokudla ziyaluza.
Idolobho lakoBulawayo lithi selikhulumisana lezifa labanye ngokumele kwenziwe enkundleni yeBarber Field Stadium ukungabi le ndawo zokudlalela kumbe ukuzilolongela ludubo olubhekane labezemidlalo kwele Zimbabwe, ngoba indawo abazisebenzisayo zingekamasipala. Iqembu elabhidlikayo eliyamazulu like laba lenhlelo zokwakha inkundla yokudlalela endaweni yeKelly Sports Club, kodwa lokhu akusayenzekanga ngemva kokubhuluma kwaleli qembu. Iqembu le-Highlanders lona liphezu komsebenzi wokuvuselela inkundla zalo zokuzilolongela endaweni elayiphiwa ukuba aliyisebenzise kweminyaka elikhulu e-Highlanders Clubhouse. Isikhulumeli seqembu lebhoso uRonald Moyo uthi lokhu bakwenza ngoba bezama ukwehlisa indleko ezibhekane leqembu.
Okwamanje siyahaya ama-facilities okutrainer okuletha indleko enkulu ku-club, njalo siyalimitha isikhathi esitrainer ngaso, ngoba nxa lingathrainer kuma-facilities enu uyathola ukuthi i-training yangikhona iba strict ngesikhathi, maybe ibe nge-1 hour, kodwa nxa sesile yethu sesakwazi ukuthi senze esikuthi thina ama-specialized training, ngoba siyabe singajahanga lutho isikhathi sonke siyabe silaso, i-facility ngeyethu singayibhadaleli. Lokhu kuzayenza ukuthi even the performance ye-team i-improve ibe ngcono.
umalandule uthe inhlanganiso yeCAF ithe inhlanganiso yeZifa kuzamele itsho ukuba lomdlalo wabo okumele udlalwe leqembu leAlgeria uzadlalelwa ngaphi ngemva kokuthiwa inkundla eBarber Fields layo kayilunganga. Uqhubekile phambili esithi nxa sekuthe kwehlula ukulabhela kwabo kungangcono lomdlalo uqhutshelwe kwele South Africa ngoba iqembu lama-Warriors likuspaya sinye lamaqembu akwele Zambia kanye laseBotswana. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu elicula umdumo wesicathamiya ele amavevane acapella group. U-Ezra Jesus Banda usipha lolu daba.
Bantwana bantwana wozani ekhaya,
sesaba sesaba zoni
mbisi.
Amaphimbo amnandi azwakala kahle eculwa kungela ziginqe. Namhlanje silo Future Ndebele omele iqembu eliza siphakulela ingoma zembube.
Bathi bayesaba abantu. Bathi bayesaba izilwane. Oh, saphele impisi, saphela sa.
Iqembu engicula kulo liqembu okuthiwa amavevane acapella after iwhite umfolosi esasaziwa ngayo esaqala sicula kuyo sisengwana lapho ke sifunda khona. Iwhite umfolosi lay liqembu elaliqalwe ngumbalisi wethu uLucius Ncube odabuka eKhesi. Kwafika isikhathi sokuthi abanye baye ngale nangale belandela imisebenzi nezinye izinto abazidingayo empilweni ngase ngiqhubeka nabafowethu akade besele ngathi iqembu selizoba ngamavevane.
Iqembu leli lasungulwa ngumbalisi uNcube esikolo seNgwana ePlumtree. Emva kokubona uFuture labanye bakhe bedliwe kumdlalo wenguqu basebebona ucula kuyinto engcono kulokudlala ibhola. Amalunga aleli qembu wona adabuka nga.
Buya ePlumtree lapho iqembu eladabuka khona Godini endaweni yaseSgodini nizoba namalunga abuya eLupane. Kunosilinganiso Ndlovu onguyobuya eSgodini, nizoba noLucky Moyo obuya ePlumtree, noSam Tshelinkosi Nkomo nayo ebuya ePlumtree, ngino Emmanuel Mabaye Ndlovu obuya ePlumtree, nizoba noMbonisi Mbila Mhlanga obuya ePlumtree, inejaha elithiwa ngumloyisi wampofu nayo obuya ePlumtree. Bese ngiba nolu nababuye eLupane ababili uEzekiel Mafohla Ncube noMusa wenkosi Chasokela Maseko.
Juliet Nicochias.
Juliet Nicochias.
How nice.
How nice you are.
Leli qembu lithi lanikezwa umdlandla ukucula liqembu lesicathamiya elidumileyo eleLady Smith Black Mambazo elasungulwa umuyi uJoseph Shabalala osanda kubhubha.
Nicochias.
Juliet Nicochias.
How nice.
How nice.
You are.
You are.
Ukudlula emhlabeni kukababa uJoseph Shabalala kusithintile kakhulu siliqembu lamavevane, kodwa sabuya nathi sajoyina umhlaba wonke senza okuthiwa yikucelebrate impilo yakhe ngoba kithi uwenzile umahluko omkhulu kakhulu. Sifunde ukuthi umuntu angaphila ngomculo ngaphandle kweminye imisebenzi esiyibonayo.
I love you my darling, always I will love you.
Isikhathi silomona bakwethu, phosela ilizwi lokugcina kubalandeli lokuthi bangaxhumana lani njani.
Page lethu eliku-Facebook kulapho esi-active khona kakhulu.
I love you my sister, remember me, I love you my...
Ungasecha amavevane acapella uzasithola lapho. Kulapho ke engiqinisekileyo ukuthi zonke izinhlelo zethu sijwayele ukuthi sizibeke lapho. Noma sizaba ne-tour, noma sizoyenza i-album, noma sizoba ne-show, sifaka khona lapho ku-Facebook.
Hello brothers and sisters. Hello.
Kwanele mthwakazi omuhle, siyabonga Oliver Lelisayo ngontungamili Nkomo. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.